Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 24 kuNkwenkwezi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Na i-voter exclusion levy izinto eqakathekile kakhulu ngoba izanika abantu ithuba lokuthi babone ukuthi bakhona yini ku-voters roll elungiselela ukhetho olubuyayo ngo-August kumbe ngo-July. Xa i-delimitation report kumele ilungisiswe ngoba iyaphambanisa abantu ekusebenzeni kwabo, especially nxa bengena kuma-constituents be-campaign.
I-commission ebona ngokuqhutshwa kokhetho e-Zimbabwe Electoral Commission ithi abantu asebabhalisela ukuvota kukhetho lalo nyaka sebelakho ukuyahlola amagama abo kuluhlu lwe-voters roll.
Okwenzakala ezimphepha ziyafana nje ndawo zonke. Amaphephandaba ayehluleka ukuholisa intatheli zindaba ngendlela efaneleyo. Mina ngibona engani kungaba lama-minimum wage kulungiswe i-National Employment Council etshona ikhulunywa yiZimbabwe.
Izisebenzi zenkampani yamaphephandaba kahulumende ezimpapers ezigoqela intatheli zindaba sezilobele umqatshi wazo incwadi zikhonona ngeholo eliphansi. Ukuhlolisiswa kohlelo lukahulumende olwezemfundo olwe-competence-based education for socio-economic development ezikolo zonke elizweni oluqalise izolo lugqitshwa namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. I-commission ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi abantu asebabhalisela ukuvota kukhetho lalonyaka sebelakho ukuyahlola amagama abo ukuthi akhona na kuluhlu lwe-voters roll. Lokhu kuza kwenziwa endaweni ezehlukeneyo zelizwe kusukela ngomgqibelo kuyona le iviki kusiyafika mhlaka 31 kwenkwesi. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo ngamabandla ezombusazwe, inhlanganiso zokulondolozwa kwamalungelo oluntu lozulu jikelele. Umongameli we-Republic Party of Zimbabwe umnumzana Kwanele Hlabangana ngomunye wabamukele uhlelo lokuhlola ugwalo olwe-voters roll.
Esikusola kakhulu ukuthi baningi abantu abelokhu bengalawa amaphepha izithupha zokulungisela ukuvota. Siyakhuthaza ukuthi wonke umuntu ulelungelo lokuvota, akuhanjwele bonke abantu emaphandleni bathole izincwadi zokuthi bavote ukwenzela ukuthi abantu baphiwe ithuba lokuzikhethela abakhokhela abawafunayo. I-voters roll iqakatheke kakhulu nxa silanda ukhetho. Azange siyithole ukhetho lwadlulayo kodwa siyathemba ukuthi kathesi izaba khona ngoba ngeke sekhothi ukhethweni singalayi voters.
Umnumzana Patrick Ndlovu ilunga lezaphu uthi kuqakathekile ukuthi kube le ndawo eziningi zokuyahlola lolu gwalo.
Uhlelo luhle lolu uze umuntu abekwazi lapho azavotela khona, njengoba bathi kumbe kule system entsha ethu umuntu ule polling station eyodwa. So kungabe kwenzekele ukuthi uyabutshintshiwe lapho wavotela khona last time usuvotela endaweni entsha. Kodwa ilizwi sicela ukuthi lingene ebantwini, abantu babekwazi ukuthi be-check amabizo abo ku-voters roll ekakhulu emaphandleni lapho abantu abahamba khona uma ngomude besiya ku-voting station.
Ilunga lemthwakazi Republic Party umnumzana Patson Xaba uyabasola abezek ngendlela abaqhuba lomsebenzi.
Udaba le-voters roll angithembi ukuthi ilo okumele uqale lukhangelwe. Bakufanele uqale ukukhangelwe udaba olwe-delimitation okuyikuqunywa kwezigaba, sithi mhlambe amawadi kumbe i-constituency nxa kuthe wawela kwenye i-constituency osusuke kule okade ukuyo eyakuqala kumbe iwadi okanye i-constituency. Yikho kufanele uqale ukhangele ukuqala kungakabhekisiswa udaba olwe-voters roll.
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo kobulawayo ebandleni le-Citizens Coalition for Change, uNkosazana Sithabile Moyo ukhuthaza amalunga ebandla lakhe ukuthi baye ngobuningi ukuyahlola i-voters roll.
Okwakhathesi mina njengoprovincial administrator ngibe ngingakalitholi ulwazi oluningi ukubana bazabe bekhona yini emalokishini kumbe bazabe besezeke. But previously we have seen them going to the wards kumba besiba lama-centers nje ambalwa. Thina njengebulawayo office kasikayitholi sayizwisisa ngoba inhlelo zezekhe kade iziyenza eze-delimitation kwama-reports ama-stages angikhona amaningi angikhona sibe singelakho ukufinyelela kuma-stakeholders meetings abo kulutshwani esingabe sikuzwile.
Umnumzana Adimaya Masikati obona ngokuqondiswa kwenhlelo kwabatsha kubandla le-ZANU PF okhangelele ukumela ibandla lakhe emzilikazi Mpophoma kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende laye ukhuthaza abatsha ukuthi basukumele phezulu bayehlola lolu luhlu.
Hayi, voter inscription le bizibe iqhakathekile kakhulu ngoba izanika abantu ithuba lokuthi babone ukuthi bakhona yini ku voters roll elungiselela ukhetho olubuyayo ngo-August kumbe ngo-July. Hayi, delimitation report kumele ilungisiswe ngoba iyaphambanisa abantu ekusebenzeni kwabo, especially nxa bengena kuma constituencies becampaigner. So sifile isifiso sokuthi nga kuyaphuma i-actual report esinika ama-boundaries aqondileyo.
Abezekhe bazise ukuba uZulu ulakho njalo ukuchaya inombolo ezithi *265# kumakhale khukhwini wakhe abesefaka inombolo zesithupha lebizo ukuze umuntu abone ukuthi igama lakhe likhona na kugwalo olwe-voters roll. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zezekhi kobulawayo ayiphumelelanga lamhlanje ngoba besithi basemhlanganweni wokuhlomisa abazabe bekumsebenzi wokuphathisa abeza ukuzohlola i-voters roll kobulawayo lo manje uZulu ethi akajabuli ngokungabi logwalo oluveza ukuphawulwa kakutsha kwemingcele ezasebenza kukhetho oluzayo i-delimitation report. Izek ayikenzi njalo isimemezelo senani labantu asebethe benelisa ukubhalisela ukuvota okumele kube sekusaziwa nguZulu jikelele ngalesi sikhathi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Izisebenzi zenkampani yamaphephandaba kahulumende ezimphepha zisezilobele umqhatshi wazo incwadi zikhonona ngeholo eliphansi lokunye okuthiyeneyo. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Intatheli zindaba lezi zithi iholo lazo kalisathengi lutho nxa kukhangelwa ukuwa kwesisindo sedola leZimbabwe lapho lidasaniswa lelemelika eliyilo eselisetshenziswa kakhulu elizweni. Izisebenzi lezi encwadini ebonwe izintatheli zindaba zeStudio 7 bezikhala ngokuthi zisebenza amaholo amaningi njalo zifuna ukuhlawulelwa ezinye indleko ezinjengezokuhambisa ukuya emsebenzini lokunye. Isikhulumeli sekampani yezimpapers uNkosikazi Pauline Mtanda uthi basakhulumisana ngalolu daba.
Emhlanganweni ukuzama ukulungisa udaba lolu, ngiza kuthinta nxa sesiqedile lomhlangano.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yenzanele izindaba eZimbabwe Union of Journalists uPerfect Hlongwane uthi sebeyitholile imibiko yodaba lolu.
Enhlanganisweni yezimpapers bakhangelane lobunzima obukhulu kakhulu ngoba bakhuluma ngokuthi iholo labo lincane, alisathengi lutho, kalisabasizi ngalutho. Ngakho ke bathi kabasenelisi ukuthi baye emsebenzini ngenxa yokuthi iholo labo lincane kakhulu. Sikhuthaza ke ukuthi labo abaziphetheyo iziphathamandla zenhlanganiso yezimpapers zikhangele lolu daba, zenze ukuthi izisebenzi zithole iholo lazo, zenze ukuthi izisebenzi ziqhube umsebenzi wazo ngendlela efaneleyo.
Lokhu kugcizelelwe nguNjabulo Ncube, umholi wenhlanganiso yabahleli eZimbabwe National Editors Forum, ZINEF.
Kunzima lokho kwenzakale eZimpapers. Azisebenzi intatheli zindaba bezikhonona ngokuthi khona iholo labo liphansi. Yikho bese ngingakukhuluma phambilini ukuthi khona nxa iholo likalungiswanga alabo obaba lobo sisi abafana lamantombazana abasebenzayo abazintathele izindaba.
Omela inhlanganiso yentathele izindaba ezisakhulayo eYoung Journalist Association yoja uLeopold Mnende uthi ziningi inhlupho ezibhekane nentathele izindaba eZimbabwe hashi ezimpapers kuphela.
Okwenzakala ezimpapers ziyafana nje ndawo zonke. Amaphephandaba ayehluleka ukuholisa intatheli zindaba ngendlela efaneleyo. Mina ngibona engani kungaba lama minimum wage ulungiswe iNational Employment Council etshona ikhulunywa yiZimbabwe Union of Journalists ezatsho ukuthi intatheli zindaba kufuze zihole imali enganani engasoze ivunyelwe ukuba ncane ukudlula khonapho. Abafundelayo umsebenzi esiwathi ngama-intern, abasanda kungena umsebenzi ama-junior reporter labavele bekhona ama-senior kwaziwe ukuthi bahola malini.
Intatheli zindaba eziningi ezisebenzela izimpapers zihola inkulungwane ezingamakhulu amabili amadola eZimbabwe, 200,000 zimdollars, okungamadola eMelika aphansi kwalikhulu. Zona zifuna ukuba ikholo lengezwe lifike phose amadola ayisithupha akwele Melika, $550. Zifuna njalo ukuphiwa amadola angamakhulu amabili, $200, isuka kukhulu, $100, abayithola ukuncedisa ukubhatala indleko yalapho abahlala khona, i-housing allowance. Intatheli zindaba zamanye amankampani amaphephandaba afana le-Alpha Media Holdings, AMH, le-Associated Newspapers Zimbabwe, zona zihola inkulungwane ezilikhulu zamadola eZimbabwe, 100,000 RTGS, okungamadola eMelika aphansi kwekhulu, $70. Ukunyanga ezisanda kwedlula kuboshwe intatheli zindaba ezibalisa uSimba Sithole owebulawayo 24 noTenda Imunengwa owe-ZBC besethiswa icala lokucela imali yesifumbathiso ebantwini ukuze bangalobi indaba ezimbi ngabo khona okuyinto engekho emthethweni. Ngimele 227 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ukuhlolisiswa kohlelo lukahulumende olwezemfundo ole-competence-based education for social economic development ezikolo zonke elizweni okuqalise izolo kugqitshwe namuhla, iningi lilokhe likhonona ngengxenye yalo e-continuous assessment and learning activities ikhala okuluhlelo olubikwa luthwalisa abantwana abavela kumideni eswelayo amagabha avuzayo ngoba bengafinyeleli amagagasi kumbe ubulembu be-internet bokusebenzisa imitshina edingakalayo kulo. Okunengi ngalolu daba lo kuza kwenziwa ngemibono eqoqiweyo asikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga we-Studio 7. Ayiqhubelo Nkosazana Sukoluhle Ndlovu, isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni Yamalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe eMathebeleland North.
Hayi, umhlangano wethu siwuyenze kuhle, sihlangene nabazali. They came in numbers, babuye numbers ukuthi bazohlanganela ukukhuluma ne-curriculum review. Thina thina sesilokhuzade sithathe sikhitha ama-discussions angikhona ngoba te kule mbuzo kule emiciphede ngakudala, so iyadesile kabazali abisiimpono yabo ebeserekhoda amadebi yomhlangano. Mostly imbono yabo bekukhulunywa ngokuthi ngefeze nale yakukhala e-curriculum review, abazali abaningi bengani bayakhalise ukuthi imisebenzi mningi kakhulu ebantwaneni, especially ku-component yekhala.
Njengoba khona ngapho lisemaphandleni, balohlupho olukhulu yini okwedlula labo abasemadolobheni?
Bona bakhale ngohlupho olukhulu olokuthi khona kulesisikhathi abakwanisi ukuyela lesabhulazi idatha iyadura, akuna magesi esikolo, so esizobehlule ukuthi bezongela amagesi. So kuba nzima plus imali esikhuphayo ukuthi umntwana azaqeda ama-components ayekunye vele imakhala alenoma kuthena athinga ukuthi kwenzeke imali, so bantu abakuyakuyabedula plus abanye abantwana baselo ababancedisayo sike kwezinye izinto ezokwenza ikhala babezingela kutololwazi kakhulu.
Kodwa ababuye ngobuningi babo yini khona ngapho bakwazi okwenzakalayo kumbe balutshwane?
Hhayi, bazamile sebile ukubuya abazali ngobuningi bazohlanganela laba bebesiza ngokuphelekahle. Izolo ukuba benganikwa abantwana ngoba befanele ukuthi njengoba ningalila angisengela simini but namhla abaningi ngalibasumile babuye.
Kuyiwa ngaphi ngohlelo lolo kusukela lamhla kuyini elikutshelwe nguhulumeni?
Ora imbono leyo njengotate esikhulekile ezikoleni isiza kuyahlanganiswa ngamaklaster then isihlanganiswa ngama-district then isisiya ku-province I think from there sokuyahlanganisa imbono yonke ku-national level then i-revenue yabona sokuqala ukubonakala lokho kufuna impumela zangibona ukuthi zibe njani nendawo ngendawo ezitshiyene.
Lo Nkosazana Sukoluhle Ndlovu isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iR2s eMathebelele North wabekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 esebuvi. Abalwela amalungelo abesifazana labantwana bathukuthele phezu kokukhululwa kwabadlwenguli abayingxenye yabantu abazinkulungwane ezine 4,000 abakhululwe emajele ngeviki edluleyo ngemva kokuxolelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa phansi kohlelo lwakhe lwe-presidential amnesty. Abanye babadlwenguli laba babonge kakhulu uMnangagwa. Omunye ocunule abantu ngokhulu oveze ukuthi wadlwengula umntwana oleminyaka yokuzalwa isishiyagalolunye 9. Njalo uthe ukhululwe ngemva kokupika okomnyaka owodwa kuphela. Omunye njalo ngokhulu ongelamazinyo aphambili othe uvela komurewa wabehlabela ngemva kokukhululwa ehaya uMnangagwa esithi ululuju lwenyosi ngokwakhe. Phansi kohlelo lwe-presidential amnesty, uhulumende uthi uMnangagwa ukhulula abantu asebele minyaka yokuzalwa engamatshumi ayisithupha 60 years kusiya phezulu, njalo asebesalelwe yizigwebo ezincane kanye labantwana ama-juveniles. Injongo yohlelo lolu ngeyokuqeda ukuminyana emajele. Kodwa abalwela amalungelo abesifazana bathi abadlwenguli akumelanga bakhululwe bengakaqedi izigwebo zabo ngoba lokho kuhlukuluza labo abadlwengulwayo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana iWomen of Zimbabwe Arise woza uNkosazana Magodonga Mahlango.
Ukuphuma kwezitiyo la abadlwengula ikakhulukazi amacala amakhulu lawa kutshengisela ukuthi khona kukhona okungahambanga kuhle ekwenzeni umsebenzi, kukhona olale emsebenzini wakhe kwiziphathamandla ezikhangelene ngalelo sele. Ngani? Ngoba nxa kusenziwa i-amnesty ixolile abantu bakhangela amacala bathi baklasifya bathi lawa ama-murderers ayarape alawo la kangeni kungena lawa amanye angameni. So lawa nxa bekhithiwe siyakunanzelela ukuthi sokuhlukumeza kakhulukazi kuyaritraumatiza ama-victims ngoba nxa umuntu ade kurephile igqibela kungakapheli bona sephumule nxa uxolele enje kubanika ingqondo bani nalaba abaxoleleyo bazaphetha icala lokudlengula baleyise bathi umuntu engaxolele. Kuyazi ukudlengula ukubulala lamanye amacala nje amakhulu aso into ezingale ezingaqolelwa. I-amnesty ikhangela ukuthi ikhipha abantu abanamacala lawa anganeno njalo asebehlale isikhathi esithize according to umthetho. So umthetho awalandele ezimbabwe sesingathi ezimbabwe there is no rule of law. Kune-SIT 90 yokuthi yena kuya kuma-elections kodwa ngokuvula abantu nje kwathiwa mhlambe kelesini.
Bathi kukhitshwe abantu asebekhulile kodwa lanxa kunjalo ukhona omunye ukhulu esimbonileyo esithi wadlwengula umntwana oleminyaka engu-9 kanti njalo uthi ubesepike okomnyaka owodwa kuphela. Ungathini ngalokho?
Icala ukudlengula ukubulala kulani lokuthi lo mnyaka enganani. Okay, ngasikhangela i-victim especially ma umuntu ovele emnanyeni ezengula umuntu okudala wabheje 1 year. Lapho I think kumele abantu sihlokome kuhliwe lokuhlungiswa kwanto abakhithiweyo ngoba nxa uyicala le-rap ukudlengula angikuphume after 7 years. Kumele basichazele umthetho abasebenzileyo ngoba legally angeke bekwenza khona lokho ngamanga nawo. Ukhona nje oyeke ethi kuyo avuka ngobe lokuhlizisisa baphonge ukuvulela abantu nje baphone kanjalo nje ngoba leli vela i-asonto ekuthiwa into 1 year ayi siyakhathalela iminyaka yakhe kwathini ngoba sikhangela ukuthi wadlengile sikhangela icala sikhangela iminyaka
wona amacala okudlwengula siyabona ayaphambili elizweni la macala abantu abadala abathatha abantwana abancane abalala labantwana abancane uze kuthiwa uthethe ngumkakhe ngumfazi wakhe uhulumende ungathi uwenza okwaneleyo yini ukuqeda lolo dubo kanye lo dubo lokwendiswa kwabantwana
eqinisweni ukuthi eZimbabwe kuyomkhuba ukuthi uhulumende wethu uyayibeka imithetho kodwa angayisebenzisi iyabe senza ukuthi singathi i-brain standing i-international community ukuthi khona ithiwa eZimbabwe kube mthetho lo lalo lalo ngoba iZimbabwe ngakhangelayo singakhangela i-marriage act ikhangele ama-early child marriage imithetho yonke evikela abantwana ngezocwansini ikhona yonke le i-can literally kick ungakhwethuza nje ukuthi lokhu kukhona lokhu kukhona isiqambe lokhu kukhona kodwa akusi-implement akusebenzi
Unkosazana Makoto Ngamahlangu yisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana iWomen of Zimbabwe Arise woza yisikhulumeli sogatsha lwamajele olweZimbabwe Prisons and Correctional Services unkosikazi Mayor Khanyezi ubengabambeki ecingweni njalo kaphendulanga imibuzo esimthumele yona Ngokufanayo umphathi ntambo obona ngezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi laye kaphendulanga imibuzo yethu Izizalwane zeZimbabwe bezitshengisela emahofisini ogatsha olubona ngobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe omhlaba ePitori lamhlanje zicela lelo lizwe ukuthi libophe lokuthonisisa abadala inkohlakalo Lokwephula amalungelo oluntu eZimbabwe ubika uThuso Khumalo
Ugwalo lwabo abalunikeze abe ufisi ogatsha olona udlelwano beSouth Africa lamanye amazwe abakade betshengisela laba bathi bafuna iSouth Africa ibophe lokuthonisisa zonke iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ezetheswa umlando wokuhlukuluza nokuphula amalungelo oluntu elizweni. Omunye wabebetshengisela labo mnumzana Emmanuel Banda utshele Studio 7 ukuthi umthethwandaba wesekelo sombuso kwele South Africa wakubeka kwacaca ngo-2014 ukuthi phansi komthetho womhlaba jikelele lowakwele South Africa amapholisa akuleli alomlando wokucwayisisa ukubopha Lokusa emthethwandaba abetheswa umlando wokwephula amalungelo oluntu eZimbabwe.
Ngibona ngathi kufanelekile ngoba futhi naye umongameli weSouth Africa uye ophetheyo isajiso kwamanje. So siyaphila in the spirit of Hubo Arathando, uMandela nakomagama Tsongotara abalela lawo mazwe akusajiso ukuthi sicela ngomusa ukubana sizwakale masikhala.
Imbongi yeZimbabwe umnumzana Thompson Charlie laye obekulokhu kutshengisela uthi wafuna njalo iSouth Africa ibophe abetheswa umlando wokuhuquluza igolide eZimbabwe kukoqela namabhanga akwele South Africa okuthiwa yiwo abesemukela lokwedlulisa imali zegolide lobusela.
Sifuna ukuthi laba abantu bayenze corruption eZimbabwe especially laba baphume ku investigation ye gold mafia bonke bayi involved baboshwa bangeniswe ekhona so that they can answer for their crimes abantwana bezibazenza bayaqhubeka because le imali bayibamba ayisebenze muntu i-self interest yamapolitics
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Integrated Platform umnumzana Ishmael Khawuzane uthi sebebone kungcono ukunxusa ele South Africa ukubopha laba bantu ngoba angeke bafa babotshwa eZimbabwe.
Hayi kunzima ukuthi sithele iZimbabwe platform. Yiwo amasele. Yiwo anje. Asina asendi isela kuthi ibambeni yesela. Hayi ngoba
AbeZimbabwe laba bathi ukuhlukunyezwa lokubotshwa kwabantu mahlayana kuqhubeka kusanda eZimbabwe ngesikhathi lizwe lilungiselela ukhetho. Ngemva kokuhlukunyezwa kwabantu kakhulu ekhethweni luka-2008, inhlanganiso ye-Southern Africa Litigation Center yamangalela ababephehla loludlakela emapholiseni akwele South Africa ngenhloso yokuthi bangangena kwele South Africa babotshwe. Inhlanganiso yagcina isisiya emthethwandaba ngemva kokwala kwamapholisa ukubopha laba bantu. Kulapho-ke umthethwandaba wesekelo sombuso owethula khona isinqumo sokuthi iSouth Africa kufanele ibabambe ibathonisise laba bantu. Kodwa ingcitshi kwezomthetho njalo eligqwetha uMnumzana Vusumuzi Sibanda uthi kusasekhona okufanele kwenziwe ngabe betshengisela laba ukuze iSouth Africa ibe negunya lokuthatha amanyathelo esicelo sabo.
Kusho ukuthi okokuqala nje kufuneka bakwenze ukuthi bayovula icala. Balivulele abantu abathile ukuze labo bantu mabefika lapha kuthiwe kunecala elithile livuliweyo nabo babone mhlawumpe ke nofakazi, ngoba kuvele kuboshe umuntu kuba khona kufuneka kube khona iy'nsolo mhlawumpe ezithile njalo ezikhomba ukuthi ma umuntu ebhekile nje kungaba khona icala lapho. Kodwa hayi nje kuphela ukuthi umuntu abesethi uyacabangela bese kuba yikuthi umuntu uyaboshwa, ngoba abantu bonke bangahlala beboshiwe.
Umqondisi wokatsha lubona ngobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe uMnumzana Livuani Tony Makode uthumele isiphathamandla se-ofisi yakhe ukwemukela ugwalo lwabebetshengisela laba, wathembisa ukuthi bazaluphendula ngemva kokulukhangelisisa. Melestro 7 ePretoria kwele South Africa, inguthuso Khumalo.
Kusigaba sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, sixoxa legqwetha uMnumzana Velempini Ndlovu onceda abadinga amaphepha okuhlala lokusebenza kwele South Africa eBhilithane kwele Australia lakwamanye amazwe. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ngilijaha elisuka eSewula eKezi. South Africa ngifike ngo-2007. Into engiyenzayo ukuthi ngiligqwetha elisebenzela ikhampani abathi Sibanda Bukhosi Attorneys. Njengamanje into engispecializa kuyona ukuthi ngisiza abantu ngento ze-immigration, ikakhulu labantu aba-applyela ama-waiver nama-permits nama-visa abafuna ukuphuma bahambe baye kwamanye amazwe, ngiyabasiza.
Yes, ngathi uqaseni ni umsebenzi wona lo owenzayo khona manje.
Ngiqale ngo-2010 ngesikhathi labantu abantu besa-apply, be-apply ngamafomu outside Home Affairs, abantu besafila amafomu. Into engayilanzelelayo ukuthi abantu bekhaya abaningi abazazi lezi zinto zokuthi masekumele badile ne-government, i-government babuza imibuzo kumele baphendule, abazi ukuthi kumele baphendule kanjani. Ngoba uhulumeni uvela akunikeza ifomu, whether ifomu lelo liyi-physical form okumele ligcwalise or likukhompyutha njengokwamanje ukuthi manje sebefuna ukuthi ugcwalise le fomu kuwebsayithi ye-VFS. So abantu abaningi abanalo lolo lwazi olokuthi bayifila kanjani leyo nto nokuthi benza kanjani ukuthi baze bafinyelele ekutheneni bafake iy'celo zabo zokufaka ama-applications okucela le nto le ababeyicela. Ngoba into efana ne-permit nje into emele ithi ngathiwa ilula kodwa yenziwa ibe nzima, ngoba uhulumeni angazoya bengafuni ukuthi abantu ba-apply ngobuningi. Ngoba nango-2010 lapho eqala ukuba khona la ma-permit e-VTP, abantu abaningi aba-applyanga ngoba babengazi ukuthi uku-apply kanjani or babengazwisisi ukuthi kumele benzeni ukuze ba-apply.
Ye, uthi uyanceda njalo abantu abaya kwamanye amazwe, ubanceda ngani ba?
Ngibanceda ngokubanikeza ulwazi lokuthi kufunakalani uma kuwukuthi kumele u-applyele i-visa yokuhamba uye kwamanye amazwe. Ngibanceda ngokubanikeza lolo lwazi ukuthi okay, uma ufuna ukuhamba uye ba i-care worker kufunakala i-certificate se-care worker, lento le i-IETLS le yokuthi uyakwazi ukukhuluma isingisi.
Mnumzana Velempini Ndlovu, ligqwetha leZimbabwe elihlala kwele South Africa, ubexoxa lo Gibbs Dube. Kulife Talk sikhangela usuku lwe-Africa Day kusasa. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa iye nhau muririmi rweshona.
Lilani.